kambe wathi umzaba umama ekhaya ubona ukuthi indlu iyatsha usilathile uye kumakhelwane kwenye indawo eya ukuthi abantwana bazakala besenzana futhi siyazi ukuthi umgani uma ngaphandle kwelizwe imali yahamba asiyayisebenzisa kakhona ngale inkulu okumangalisayo ukuthi yimali okuthi ngakahambanga wayithatha leyo mali wathathala iisebenzi zikahulumende ukwenzela ukuthi imisebenzi ihambe kanti izinto eziningi njalo bakahloniphi abantu ababasebenzelayo bayakhotha ukuthi abantwana labo banezimbuzi balabantwana bayezikole mele bagada amabhasi besiye emsebenzini kodwa yemibhizi thatha leyo mali eyitheziwe njengokutho zabo ukuthi bakulamali labathi bathatha leyo mali ababhidi beyidla lapha emazweni esingaphoi lapho ukuthi bathathe leyo mali banike iisebenzi zikahulumende.
Uyakhuluma uMakhumalo Babachuma.
Mina kangazi ukuthi imali esebenziswa ngubaba uMgabe ehambe ekhefini ivela ngaphi. So ukuthi ngikhulume ngento angumuntu okwaziyo, uma ngiyibonile ikhishwa imali yangikhona mbona nto ngizabe sengihubutsha yabe sengiqamba amanga. Okwesibili, ubaba uMgabe urana ilizwe ele system i-governance, okuphose kushiyane lalokho okukhulunywe ngumama uMakhumalo ngendaba yomndeni. Nxa ubaba uMgabe ephuma uthiya kulomuntu obambileyo eofisini emsebenzini esebenza yikho te ephuma okokuqala ngiyabona liyakhumbula ukuthi kwasala ubaba uMpoko ebambile uMpoko layo sephumile kade songena ubaba uMnankakho ubambile yinto vele evamileyo kuhulumende naleyo ukuthi nxa omunye ephuma omunye usala ebambile ngoba phela bathi khona inkamba kayivalwa ngoba umjoni kakho akusiyo nto emangalisayo ukuthi na umongameli welizwe aphume ayephumula uvele into evamile ukuthi yona ukumuntu uyaphumula lathi sikhuluma sinje mina lo Makhumalo nalo okhuluma nami kadesi la sikukhefu asikho emsebenzini ephalamende siyaphumula lathi okwenza ukuthi wona mhlawumbe ngabe ngenxe kumbe singabe siphandle kwamazwe kumbe singaphi ngaphi lapho esengabe sikhona siphumula so asonto emangalisayo ekuphumuleni konoku amatitsha lana ngawo nalana ungakhangela lawo ayaphumula lawo akafundisa afundise izikolo ziyavala bayophumula wonke umuntu osebenzayo u-MD wenkampani uyaphumula noma inkampani ithole nzima njani futhi uyaphumula ngoba nxa yena esuka ayisuthi into yonke isimile ngoba into yonke kayimi ngomuntu oyedwa.
Makhumalo, alubana engayanga kukhefu ubaba uMgabe lukhona utshintsho abezaluletha na nanku sokule minyaka limetheswa icala nje lokubhidliza umnotho weZimbabwe lisithi uyehluleka ukuvuselela?
Asikhulumi ngentshintsho ubaba uThuma ngethemba ukuthi ukhuluma ngeZimbabwe esiphila kiyo mina naye esikukhulumayo lapha yikuthi awusuze uthi wena endlini kakula kudla abantwana bahambanga esikolo abantwana bayakhula bakhonisa ukuya ezibhedlela ngokula mali uthathe imali uhambeye lengisisa imoto siyakwazi ukuthi iZimbabwe kayinamali umunyeutinamagwakukhuluma ukuthi iZimbabwe kayinamali kanti yena uMgabe imali yokuthi aphaphe ayesingafuku uyithatha ngaphi ngoba sonke siyazi ukuthi konke lapho ahamba khona ayiphumi kwesakhe isikhwama iphuma kwisikhwama sikahulumende. So ngithi khona ukhiphelani leyo mali wena ubone ukuthi ekhaya kuvele isibunziwa ngelithi.
Baba Chuma, singene kudaba lwempilakahle kababa uMgabe. Bayakhuluma abantu kubo WhatsApp kuma social networks abanye becine bekhuluma into ezingayisizo. Akubalulekanga yini ukuthi lapho uMongameli ethe waphuma uhulumende azise uZulu ukuthi ungapi njalo wenzani isikhathi zonke?
Well, oqala by now sesikwazi songa ukuthi wena ubaba uMgabe ngumuntu obulawa iminyaka yonke nxa iphela angavele ekhefile wezuthatha usefile usekholapsile usegula kakhulu kodwa ngo-February lapho indavuke futhi simbone seqinile sebuya esizongena ehhovisini lakhe emsebenzini. Into leyi ukhanya nganta kulabantu angazi bebamfisela kubi kumbe kusuka kuthini kodwa kulabantu abangayenzi kahle abathanda ukuspreada izinto ezingayisizo. Ubaba uMgabe ngumongameli welizwe nxa egula kumbe sithi kumbe mhlawumbe sithi ufile asonto engaba yimfihlo ebantwini leyo ngoba ngumuntu wabantu bonke yinto eyatshelwa abantu bonke hayi bakithi lapha sokunje lapha sokunje kanti indaba abantu bengameleli abantu abamele bezeumsebenzi obawenze nxa sokwenzakala into enjalo kodwa zakuthola abantu every year vele kungafika uJanuary yinto esesiyazi naleyo ukuthi na uzakuza phela amaphephandaba ama-social media sebebhala ukuthi hayi uba umgabe usekhula kakhulu ngoba umgabe sefile ukuthi nxa ujonge phela nxa ephenduka hawu mbona usevukile futhi.